uMayere ubesethethwa isicala lokuloba umbiko wamanga enkundleni yeTwitter okuthi amapholisa achaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandula lokhu, uMayere ufunyanwe lesicala ngumantshi uMnumzana Daura Emanuele, yena othe njengegqwetha eselisebenze okweminyaka eminingi, uMayere wayemele abe leqiniso ngaye kuloba kuqala. Umantshi uthe uMayere wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa icala lokubulala umntwana, khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola eMelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMayere ukhalile emthethwandaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe ilecala. Igqwetha likaMayere uMnumzana Chris Mike uchasisa ngokugotshwa kwakhe.
The magistrate has acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
UMayere kagotshwanga ukucala lokuqala elokhubo waloba amanga ngenjongo yokuba kube lodlakela utholakale engelasici kucala lakuqala.
Abanye bathi umthethwandaba kamantshi uphambanisile ngoba umthetho wokudinda amanga wesulwa inkantolo ye-Constitutional Court ngomnyaka ka-2014. UMike laye uthi isigwebo lesi kasihambelani lo mthetho welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube kulecala lokubolo befuna ukudelela amapolisa utholakale lecala wabhadaliswa imali efika $500 sesibhadelele imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le-TCC uMnumzana Felix Magalela Mafa ukusolile kakhulu ukufunyana kukaMayere lecala lokugwetshwa kwakhe.
I-Citizen Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhothi, ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist waye lecala elinjalo kodwa i-High Court iyafika yakudismisa yathi ayilakucala. Ngamafitshane abantu badidekile, sikhona sizahlala phansi sibone ukuthi sizakwenzani. Kodwa isinto enkulu yikuthi eZimbabwe akusela mthetho, akusela rule of law. Okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kaMayere abephakathi kokuhlawula ifayindi yakhe ngale ntambama ukuze engavalelwa, akhangelele ukuphikisa isigwebo lesi lokutholakala kwakhe lecala emthethwandaba we-High Court kunsukana ezilandelayo. Ukudliwa kukaMayere licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Job Sikhala esefikisa umnyaka evalelwe eSkurubi Maximum Prison laye ethonisiswa ngamacala atshiyeneyo. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.